okwenziwa izakhamizi zakoBulawayo kuyinto enhle nokubambisana lamapholisa okulisana labathengisa lababhema izidakamizwa. Kodwa ngibona ngazathi i-effort engasoze iphumelele iyefika ndawo, especially uma intsha ingela msebenzi bayaqhubeka besithi izidakamizwa ngoba yikho kubagcina bengani babalekelana lohlupho lwelizwe. So uhlupho lokuqala yikuthi akulamsebenzi, kudingeka ukuthi kube nemsebenzi ezabenza bethole bebhizi bengatholi ithuba lokuthi bethole besithi izidakamizwa. Kodwa umsebenzi omuhle
singathi ukuswelakala kwemsebenzi yikho okumemethekisa lolu hlupho yini kumbe ziningi izizathu.
Ukuswelakala kwemsebenzi kungeyinye yendlela ebangela ukubana abantu bedinge zonke indlela ezingekho emthethweni ezingaqondanga ukuthi beziphilise, nokuthi abantu abangathola umsebenzi bedinga indlela yokuthi nje bezilibazise ngokuhlala bedakiwe. So alubana kule msebenzi ama-drugs abezehla indlela abantu abathenga ngawo nabathengisa ngawo, ngoba ungakhangela kathi abantu abathengisa ama-drugs ngabantu abadubekayo, abantu abasebenzisa izidakamizwa, abantwana abancane okuze ukuthi ngabe basemsebenzini, ngabe lize limi kuhle. So kungaba le msebenzi ngibona ngazathi kuzayehla ngamandla.